khona izikole zivulwa nje phambi kwazisabalaleli ukuthi khona izinto azimanga kahle istationary amabhuku amapensel amapheni ama-uniform adura ngokwenye indlela emangalisayo mhlawumbe ngangakhangela intengo yalast term uzathola ukuthi ngenye siphinde kathathu loba kane ubusuphinda futhi usethuswa yiyo ifees yangikhona ngoba emini lapha sibone sokuphuma kubomabonakude lakubo-inthanethi lapho ukuthi uhulumende usevumile ukuthi khona izikole zikhweze ama-school fees so silakho ukuthi khona in the next 2-3 days bentu kuzakwenelise ukuthi abantwana bahambe kahle esikole
bekukhona yini ukuphithizela abantu bethenga ama-uniform kumbe amabhuku lawo
emkhonweni wakithi ukuphithizela bekukhona abantu bebethenga abanye bengababuzayo abanye labo behamba bekhangela intengo yokuthi khona kuminjani na kodwa kunzima ukuthi khona utsho ukuthi kuphithizela lokhu bekungaba ku-translator yokuthina abantu bebethenga kumbe abantu nje bebehlola umumo befuna ukubona ukuthi khona kuyeneliseka loba kumi kanjani uhulumende ulento okuthiwa khona yi-policy inconsistency nxa ungakunanzelela ungakhangela isisekelo sombuso sithi i-elementary education ngumthwalo kahulumende i-free kodwa ungakhangela okwenzakala ku-ground uzathola ukuthi khona kuba ngumthwalo womzali lama-citizens ukuthi khona abantwana bahambe esikole sikhathesi nxa ungathi khona yena ufuna ukubhadalela umntwana imali yesikolo izikolo njengoba sezivunyelwe ukuthi khona zikhweze njalo zithathe imali ngama-US dollar nxa uzakuthi khona wena ufuna ukubhadalela umntwana mhlawumbe ngokuthengisa inkomo wena inkomo uzayithengisa malini ngoba akula muntu olalo lelo-US dollar kaphezu lezisebenzi zikahulumende njengoba lesinje nje sine-strike sabodokotela abantu abaholi lawo ma-US dollar kodwa yena uhulumente ibhajethi yakhe uyiyenze ngama-US dollar so kunobunzima kakhulu abantu abenelisi ukwenza njalo yikho sinanzeka ama-result amaningi agcine ebolela isikolo abazali besehluleka ukuthi khona bawakholekthe ngenxa yokuthi khona izimali ziyabe zingabhadalanga kanti kunzima futhi nokuthi khona abazali bathathe uhulumende bamhambise emthethwandaba besiya kuveza khona lokhu ukuthi khona kunokungahambisani lesisekelo sombuso
uhlelo loluyana olwebhimke lungabe luncedisa yini abantwana abemaphandleni njalo bayathola lokudla na ezikolo
okwakuqala ngifakazi ukuthi khona uhlelo lwebhimu luhlelo oluhle kakhulu kodwa uhlupho esinalo ezimbabwe ukuthi khona yonke into i-politicized ungananzelela uhlelo lolwana abantu okumele babhenefithe kompana ayisibo abagcina bebhenefitha uzathola ukuthi khona ucina kubhenefitha abantu abale beyame kwelinye ihlangothi lezombangazo ungazi ukhangela izindaba lama-issues ayo emhlanyeni nama-issues omuntu so nanxa uhlelo luluhle ucina lukhanye nganami seluhle ngoba ucina kubhenefitha abantu abangafanelanga ukuthi ngabe bayabhenefitha
ababalisi bathini bazabe behamba kabili kuphela ezikolo
la nxa umbalisi esezafundisa kabili ngeviki umzali abhadale i-school fees esipheleleyo engakweleti lutho khona lokho already sokunobusela singakayikhathana nje then secondly already sokucompromisa yona imfundo ngokwayo kanti yona imfundo izaba lohlonzi njani ngaso kusenziwa kanjani kodwa kwenye kona lokho mina umthwalo ngiwethesa emahlombe ezali p f yona eyiyo ebumbe uhulumende nxa uyenelisa ukuthatha into ekuthiwa yi-social responsibility vele ungabumbi uhulumende ngoba kuza kwehlula kubuye kuyangise njengakona lokhu esikubona ilizwe leli lalithela gade yethu lizavalwa abantu bethanda noma bengathandi alisoze livale ukuthi abantu bazaqesha elizweni kodwa lizavala lifika-dict functional yonke into kungelanto yesebenza